the moment ungena ufana market ubiza i-currency yakho imali ngoba what happened I think some of you won ukuthi babe zabo ukuphila bengena so mali but they send imali eh if indaba ze politics zingalungiswanga izadliwa vele ivalu yemali whether siyafuna ungiyafuna singazama ukuthi siyakila but ama principles ya economy azoyigebha kuphela imali ekugcineni sine sizuphe futhi ngamadoda so kubekwini khona ka abantu bazokwenza ama-measures abantu bazama ukwenza i-biggest measure is to correct ama-economic problems
singakubona kusenzakala lokho okukhulunywa ngusibalukhulu webhanga le-reserve ukuthi kuzaba ngcono ekupheleni komnyaka
angakutisa yena umangunja and I think siyakwazi futhi sonke ukuthi umuntu ukuze umthembe ukuze ukuthi uhambe naye loko umuntu ungangena emotweni yakhe ekudrayive angabeloko ekhuthuza imoto kugcinisa ufike epointini wavele ungamthembe ngoba uwazi ukuthi uyakwazi ukuphila athi kuzani umangunja already akuba good experience nayo siyamazi ukuthi uyapromise izinto i-bond not worth elifaka abathi ngama-economist i-bad money but cash is good money wayesithembise izulu lomhlaba kodwa okwenzakalayo siyakwazi sokuhamba abantu singabe sokusithengiswa ngumuntu ofanayo izinto esikwazi ukuthi zivayoleta ama-principles esiwaziyo sonke le-section 10 so angikuboni ukuzoyenzakala khona okukhulunywa ngumangunja isifiso izojeda imali yezimbabwe wethe siyathanda
umbasiyana uhulumende uthi imizamo yakhe yokuthi intengo yempahla ingakhuphuki kakhulu iyabonakala ngoba ayikhwelanga kakhulu lokho kuthiwa yi-month to month price increases
akula lize elake lathi bengalikhontrol ama-prizes lakhula ku-economy lokhu ngakwenza temporarily but ekugcineni okuzenzela ukuthi i-economy izowa ngoba awuvumeli i-free market yezinto awukhontrola ama-prizes so ekugcineni futhi yikuzilimaza ukuyidukula enyaweni wekuleke ukubaleka lokho.